manje ngiyibuka abaningi bababali sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifayi ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ethengisa ko-Edgars yabe sishuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesweredi ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifayi ukuthi engathatha impahla ngesweredi. So sibone kakhulu sebabalisi abaningi sebepheliswa ngigcina ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi. Ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sa-right savuthuka asagqokeki bekugqokeki. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sale nhlanse ethokesis teachers union bengagqoka indoba yini. Singananzelela ukuthi impahla ezingazithi ngamajini ngamakhashi okuyiwo kwangawufuna ukuthi egqoke so yizo ezilastayo yizo ezidunde yizo ezihlala isikhathi eside. Allowance yempahla njengabone singananzelela into nesi kuba le uniform allowance lamapholisa lalaba bezeTS balabo uniform allowance izinto ezisathikwa nizimali ukuthi bathenge thina asila clothing allowance ukuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topisi labo Edgars izindabo power cells ukuthi kuthenge othisha semele beyebokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zoke emsebenzini and uyathenga. That's not right for professional.
Kahle kahle sithi isudu yombalisi ubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esizodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama 600-700 bond ungananzelela ukuthi kathesi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathesi ngithi siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo metal silabo onyarazo so vele imali yena leyabe sisele kusalarami ayikwani ukuthi ngingangene ko-Edgars ngithenga isigqoko